o VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sevuke kuseni bekuyona leyana esiyijayeleyo $3.27 and then petrol $3.40 but yazokhuphula namhlanje ntambama kusishaya bo 3 landa bo 4.
UZulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto.
Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engasemthethweni akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe izolo ntambama egcekeni leRobert Gabriel Mugabe International Airport betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ukusilela kwamandla kaGates elizweni sokubamba izakhamizi zemadolobheni ngamandla ukuthi zisebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha epetulo ledizili okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto ezitolo. Izakhamizi zakoBulawayo zona zithi zethuswe ngendlela amafutha akhwele ngayo injalo. Zithi amvuke elentengo yayizolo ekuseni kodwa yasikhwela emini. Iningi lethi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lokudla. Uhlangothi olubona ngezamandla omlilo olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwethule umbiko wesilinganiso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Ipetulo ikhwezwe ngesilinganiso sokungamashumi amane lasithupha ekhulwini i-46% isuka kumadola edlula kancane amathathu. Isiya kumadola pose amahlanu ama-RTGS. Osaphethe isikhundla somqondisi wezera umnumzana Eddington Mazambani uthi abanini bamagalaji bakhululekile ukuthengisa ngentengo ephansi kulaleyo emenyezelweyo. Ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota kuza ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selikhuphule enye yemali ebingezelelwa nguhulumende ukuncedisa labo abathenga lokuthengisa amafutha ezimota ukuze intengo yawo ingakhuphulwa kakhulu. Usomabhizimusi wakoBulawayo kumsebenzi wokuthwalwa kwempahla labantu umnumzana Matthew Spanda owebhuvesi Transport uchasisa ukuthi uBulawayo wamukele njani isaziso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Iweli iphezuyiwe namhlanje nje kutshaya ko 3 o'clock kubona lapho abantu baqale ukumiswa belayinela ifiweli lade abanye bebethela abanye belayinela ifiweli ezodiliva ingakadiliva. Bahle batshelwa labo bathela ifiweli ukuthi hhayi manini sesithinte ama-price ifiweli sikhwelile. So if you really are going to have a crazy rayo, the petrol is $5, 2 cents per liter. It is really a quail, $4, 94 cents per liter. Manje, I want to get together cool, ngoba Kulumanje, Manje, Wunja, Lang, and the children. I want to get taller the motor with here, Makaya. There's a great quacko young game over there, the motor in Chova. If it's a couple of my prize in a senator, it's a good prize and done. So I want to receive a line, a malign in a mapas, a contract term was up over mapas was up who at least see what 50 cents.
Kodwa lintengo ite ivuka ekuseni ibi phansi yazokhwezwa emini yantambama.
Ite ivuka ekuseni bekuyona leyana esiyijayeleyo ebi $3 27 cents idizili and then ipetrol $3 $0.40 but yazokhuphula namhlanje ntambama kwisitshaya bo-3 kulanda bo-4.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwentengo le.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwefiweli balandela amarate akhanye siba khona imali ethengiswa ezitaradeni. So yiyo abalandelayo uma besitsho ngoba ezitaradeni lona leli viki eliphelileyo kubonakale kuprintwe amabond amatsha etshintshwe ezitaradeni. But abantu bebengazi ukuthi ngabantu ababuyaphi bona labo bethwele imali entsha. Yibo abakhuphule amarates ekutshintshe ezitaradeni kosiphathelele. Oba amarates kade seku-6 against the user. So amarates akhona manje la seku-5 ehle kancane kuqathaniswa le-US dollar. So uthethi basebekhuphula ukuthi uthethi balandela leyo ntengo ukuze bakwazi ukuthenga ifuel imasizwa bekhuluma.
Kutsho ke ukuthi nxa ule US dollar uyakwanisa ukuthi uthenge 1 US dollar iliter.
Nge-US dollar ifuel ekhona manje ngikhuluma emagarajini. I-US dollar bathengisa iliter nge-$1.27 abanye bathi $1.25.
Ngakho ke kujophela ukuthi na le eyama RTGS le bondi ichiphile
ngendlela ye rate exchange kuyabe kunjalo kuyabe ukhanya ichiphile but yokusuka kube nzima ebantwini ukuthi US dollar kabalayo akula umuntu ohola US dollar akula umuntu othengisa nge US dollar akhona nje amakampani athengisa amanye ngama US dollar but akusiyo wonke umuntu le US dollar abantu abaningi balayo nale RTGS.
Wena njengosomabhizimusi owamabhasi lama-truck, ubunzima bani elihlangana labo nxa sokukhwezwe intengo yamafutha ezimoto?
Yena njengosomabhizimisi oku-transport sihlangana lobunzima obukhulu ma uhulumende esekhuphule ezekhweza i-fuel ngalolu hlobo. Ngoba ngendlela osokukhwezwe ngayo kuyabe kufanele sikhwezele abantu ama-price. But abantu kunzima leyo mali ukuthi babe layo ba-afford ukuthi babhadale imali eyabe ifanele siyikhweze ifike kuleyo nani ukuze kuhlangane la ama-price akhwelileyo.
Abanye njalo ngabathi nxa kukhwezwe intengo yamafutha ezimota kutsho ukuba le ntengo even yesinkwa sibili ingahle iqonye.
Sikukhangelele lokho ukuthi vele isinkwa kusaza singavuka sigqomile njengoba manje isinkwa siyi-$3.50. Siyakucabangela ukubana isinkwa singakhwela siya kubo $4 ne-$4 ele mali ngoba yonke into ekhona ihamba nge-transport nge-freeway. So ngaleyo ndlela sekukhangelele ukuthi wonke ama-commodity basically kutshethi kusasa azavuka ekhuphukile kumbe ekhwelile. Ngoba mase yakuthethe siyakubheka siyamangala ukuthi uhulumende uyakhweza ifuel ngendlela ebuhlungu enganakekela abantu bakhe abayibo abakhokhelayo ukuthi uyabethi leyo mali bazoyithatha. Ngoba njengamanje wehlisa amabhasi wathi 50 cents. Abantu izinto abazithengayo abathengi kugada amabhasi. Abantu bathenga ukudla, bathenga into eziningi ezitshiyeneyo. Abathengi nge-50 cents. So bazodla ukugibela yini amabhasi. Ukugada amabhasi kuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe lokho.
Likhuthazani njengabantu beZimbabwe kuhulumende?
sikhuthaza ukuthi uhulumende mayebona ukuthi usehlulekile ukukontrola i-bond yakhe kumbe i-RTGS. Ayikhiphe afake imali kumbe sibuyele ku-US dollar imali ezaba stabilized for everything ezintweni zonke ukuthi abantu benelise ukuthi bahole i-USA benelise nokuthenga ngoba kungaba le-USA akulazo into ezizavuka zikhwelile nje emahlayana kuphoma uvuka kukhwezile izinto zonke ngoba khona manje abantu asisakwazi ukubhajeta ukuthi ungabhajetani ukuyade uhlele kusasa ozi-driving isikhwelile lokhu sokuyimalini. Kina njengabantu abaku-transport kunzima ngoba sithenga ama-space. Ama-space siwathenga nge-foreign currency ngoba kumele siwathenge ngamarandi kumbe ngama-yusa. Ama-space aqakathekile afunekayo ezimoteni. But nge-bond uthole i-price yangkhona ingathengeki. Njenge-tire angeke ulithenge lapha eZimbabwe nge-bond.
Umnumzana Matthew Spanda ngusomabhizimusi wakobulawayo ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah we-Studio 7. Kusenjalo incwadi kwezenotho zithi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukuthi abezitolo labo bakhuphule intengo yabakuthengisayo. Sixoxe lenye yalezi ncwethi umnumzana Reggie Shoko.
Isiwele sebenza yonke ndawo, so yonke into izakhwela. Although lapho ku-transport kungakhayela ukuthi uhulumende wenze wehlisa ama-price yamabhasi zakhe akazukwe lawo ngoba yena ngubani kayifuyele. Intengo ye-transport ngezindlela uzukwe ngasebenza kuhle. Laba balamabhasi okuthwala abantu bazathwala nzima ngoba intengo kazukwe sithi too much subsidize ngoba kwezinye indawo ngama-50 cents wena umjova uyi-$2. So kuthi ukuthi kungakhipha umjova kubhizimusi. But okunye lokhu uhulumende kala ngendlela afake ngawo ama-subsidy ngaphandle kokukhipha interest or it takes $1.05 for every liter at $1.
So kuke kwazanywa lokho kokusubsidize uzubukho lezinye inhlangothi zikahulumende Shoko kodwa akuzange kusebenze. Kuyini okuza kwenza kusebenze ngalesi sikhathi?
Ama subsidies vele ngokwawo asonto engasustain economy engasebenza in the mean esithi ngama short term ikuvala isigamba nje okwesikhathi esifitane kodwa ayisikhathi esifitane akusebenzi kakhulu. So ukukhangeleleke ukuthi sizabona into uhulumende uza kwenza njani in the long run but kathesi in the short term uyasubsidize kuze kufika ne. Remember leyana le fuel ubeyisubsidize nge-1:1 sesehlule kuyisubsidize yikho seyenze yaba open market into yikuliberalize ngesikhiwa i-fuel importation.
Ukukhwela kwentengo yezinto lokhu okuzayo osokuqhuqhisa abantu abaningi Shoko kuza kutshoni kuzulu weZimbabwe ovele ethwele nzima la kumnotho welizwe lawo oqhubeka utshabalala mihla lamalanga.
Uthi kubana umuntu nje oZimbabwe uzathwala nzima njalo ngoba kathesi imuli eziningi zehluleke ukuthenga izinto. So ngale ndlela inflation ngokwayo esibo 75 kathesi iyakhangela ukuthi iyakhwela ngenyanga ezayo nxa sizikhangela i-month to month basket ngoba ifuel ezakhwela ngaphandle kube lamanye ama-social security net angaprovide i-government ukuthi avale ukukhwela kwentengo kodwa ngaphandle kwalokhu hhayi sikhangela ukuthi abantu bathwala nzima.
Umnumzana Reggie Shoko yincwethi kwezenotho sixoxela ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe ntambama izolo eRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare bevela kwele Maldives namuhla betheswe icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abane laba babalisa umnumzana Tatenda Mombearara owenhlanganiso yeCitizens Manifesto, uGeorge Makoni owenhlanganiso yeCenter for Community Development in Zimbabwe, uNyasha Frank Mphahlo owe Transparency International Zimbabwe kanye lo Kamuchirai Mukura wenhlanganiso ye Community Tolerance and Development Trust. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi abasolwa laba bazalala esitokisini njalo namhla babe sebemiswa emthethweni laba kusasa ekuseni. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Efihle Lancube.
Ukubotshwa kwabo kwephula ilungelo labo ku-constitution kusisekelo sombuso ngokuba akukho okunye abakwenzayo ngaphandle kokuthi bakhulume, ngaphandle kokuthi bahlangane. Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engekho emthethweni akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Kumbe mhlawumbe uhulumende ngaba elabo ubufakazi Ncube?
Yakaze abe labo ubufakazi kusuka ngo-1980. Asiso sikhathi sokuqala lesi sokuthi abopha abantu abethese umlando wokuthi bafuna ukudengula uhulumende. Kuso sonke isikhathi nxa kuthiwa kaveza ubufakazi kabi labo ubufakazi, kodwa sebabophile wakubahlukumeza abantu. Kuyindlela nje yokuhlukumeza abantu, yokwenza abantu bathwale nzima, yokwethusela abavikela amalungelo abantu, kwethusele nezizwana zeZimbabwe nje jikelele ukuthi zesabe ukunqazi iloshopho, zesabe ukwenza okungazikhulula, zesabe ukuvikela amalungelo azo. Lalaba abavikela amalungelo abanye besabe ukuvikela amalungelo abanye. Umbuso omubi ukholisa nxa kunjalo, ubusa kahle nxa kunjalo.
Sike sabona iphephandaba le-Herald libika ukubana bakhona benhlanganiso ezizimeleyo abasebenzelana le-MDC abaphandle kwelizwe abalolongwayo belungiselela ukuvukela umbuso. Kukhona yini lawe njengelunga lenhlanganiso ezimeleyo mhlawumbe okwenzakalayo esingakwaziyo njengokutsho kwephephandaba le-Herald?
Hayi, kayikho into enjengaleyo. Into engavula uhulumende yikuyango okukhulu lokusweleka kwemisebenzi phakathi kwelizwe. Okungagengula uhulumende yikudula kwezinto ezikhwela kuhle namalanga. Nxa ngabe besifuna ukuthi bavikele umbusolo, abahle lokuyanga balwe lokusweleka kwemisebenzi, balwe le ntengo yezinto ekhwela njalo nje. Yikho lokho okuzagengula uhulumende, hayi abantu abazihambela emgwaqweni kumbe abavikela amalungelo abantu kumbe inhlangano ezizimeleyo.
Umnumzana Efihle Lancube ulwela amalungelo oluntu, sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mfakazo muhle. Mina ngu Mike Hobe, we Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuhlangana kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection ngo 8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngomnotho welizwe osugugudeka okumangalisayo. Siyeza ukuthi intengo yamafutha awezimoto isikhuphukile. Ngesikhathi esinengi lokhu kusho ukuthi intengo yezinye impahla la iza khophoka. Sikhangela ukuxoxa lani izulu kandaba njalo abo somabhizimusi abangabantu abasakhulayo ukuze sizwe okunenge imalana lo dabo lusegodweni. Abafisa ukungena kuhlelo thumeza umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lingasixhoma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weMalawi ubevota namhla kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edalela ephalamende kanye lamakhansila. Abalosekelo olukhulu kulolu khetho bathathu njalo babalisa umongameli Peter Mutharika lomsekeli wakhe uSaulo Sichilima, yena osowaphuma kubandla leDemocratic Progressive Party wabumba elakhe nyakenye, kanye lomfundisi osowangena kwezombusazwe umnumzana Lazarus Chakwera okhokhela ibandla eliphikisayo eleMalawi Congress Party. UChakwera wanqotshwa ngumthari kakukhetho luka-2014. Uhlangothi olubona ngendaba zesiphepheli kumanyano amazwe omhlaba olwe-UN Refugee Agency lukhuthaza amazwe angomakhelwane ukuthi amukele isiphepheli zakwele Venezuela ezibalekela impi yomdeni. Ukusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe sokubamba abantu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi basebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Kodwa lokhu lakho kubangela ukonakala kwemvelo njengoba abantu sebegamula izihlahla mahlayana. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu olwe Forestry Commission bacebisa uZulu ukuba asebenzise ezinye indlela ezifana lesola labo gasi. Kodwa abanengi bathi kabakwenelisi lokhu. Kubika uBathabile Masuku.
Kusukela ngesikhathi amagetsi eqala ukusilela eZimbabwe, abaningi abahlala emadolobheni bahle baqalisa ukuthenga ama-generator loba ama-battery amandla awelanga, ama-solar panels, ukukhanyisa endlini, ama-radio, ama-television, leyinye impahla yendlini. Abanye njalo benelisa ukuthenga amatanka awe-gas efuna njalo eyinye imali yokuyangezelela leyo gas nxa isiphelile. Konke lokhu kulentengo ephezulu engeneliswa ngabaningi abagcina sebesiyatheza inkuni okungavunyelwayo nguhulumende. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu abeForestry Commission bakhuthaza indlela lezo ezilentengo engeneliswa ngabaningi ngoba besithi ukusebenzisa inkuni kuyingozi yokonakala kwezemvelo. Umnumzana Bekithemba Ngwenya osebenza eForestry Commission ekhangela umguza lebulawayo uthi bakhathazekile ngesimo sokuganyulwa kwezihlahla kubangelwa ikuswelakala kukagetsi.
Siyakhathazeka kakhulu ngosokusenzakala abantu sebegamula izihlahla ngendlela enye ephezulu kakhulu okubangelwa ukuhamba kwamagetsi khonoko kukhona. Thina nje eForestry Commission besikhangela ukuthi abantu bemadorobheni nxa kuyikuthi amagesi kumba sebadurela kumba aswelakala besebenzise igas njenge alternative source of energy. Kodwa ke siyananzelela futhi ukuthi ebantwini abaningi igasi kabasayenalisi ngentengo esikhona kuze nezinsuku, so uzathola ukuthi abantu abaningi sebephephela ekugamuleni izihlahla.
Uyaqhubeka njalo umnumzana Ngwenya ethi labo abafuna ukugamula izihlahla kumele baze eForestry Commission bezodinga imvume yokugamula ngokusemthethweni.
Thina njengeForestry Commission silomthetho ke esikhangele ukuthi nxa umuntu umbuyo leplazi lakho ufuna ukuyagamula eplazi kuyabe kudinga ukuthi usazise njengeForestry Commission. Ngokwenza njalo kuyasiphathisa ke njengenhlanganiso ukuthi sikontrole ukugamula mahlayana.
Isikhulumeli sekampani kagetsi eyezisa umnumzana Fulad Gwasira uthi ngaphandle kokwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKariba eleZimbabwe livele lilesikwelede esikhulu kwamanye amazwe asesithi kumele siqale sibhadalwe andubana lithengiselwe amandla kagetsi.
Nzvimbo dzatisingadzimi magetsi dzatinotiwa maessential services dzakafanana nezvipatara dzakafanana nemaairport.
Kule ndawo esingazincitshiyo esizibiza sisithi ngama-essential services ezigoqela isibhedlela kanye lamabhoda, imbangela yelolu shedding le yikuthi izulu alinanga kuhle. Ngakho ke idamu leKariba lilamanzi amalutshwane osokusenza ukuthi kugaywe amagetsi amalutshwane.
Umnumzana Rodney Jele ongukansila wenkulumane yena ukhuthaze abantu ukuthi babe lezinye indlela zokuthi bazisebenzise nxa ugetsi owezesa engahamba.
Namhlanje bengithi ndixwayise nge-challenge yokuhamba kwamagetsi izesa. Kulama timetables of course akhona, sibe kwazi izikhathi zangikhona ukuthi amagetsi ahamba sikhathi bani ku-area yakho, so that at least la ukwanisa ukuthi umbuya pheka early or alternatively udinge other means as maybe kuthenge isola amasola stove solar geysers or ubasumlilo. So those are the other measures ongayenza ukuthi at least ukwanise ukuthi ungabi affected kakhulu ngendaba zamazisi. So we advise kakhulu into ezinjengama solar lights or ama rechargeable lights ukuthi sisebenziseni wona.
Umnumzana Mlungisi Shumba usomabhizimusi othengisa igas uthi kibo kumnandi ngoba ibhizimusi liyahamba kodwa labo baphakathi kobunzima bokuyithenga ngoba bamele bakhokhe idola leMelika. Unkosikazi Senzo Ncube ongumhlali wakobulawayo ukhala ngokuthi kunzima kibo abalabantwana njalo lokwesaba izigebengu ngoba sekulithuba elihle ezigebengweni ukuba babahlasele besemnyameni.
Mina ngilokudana kakhulu ngoba kwesinye isikhathi i-timetable abayikhiphayo abayilandeli kusuka kube nzima kithi esingelamagasi esebenzisa umlilo ngoba abantwana sibe sidla izinto eziqanda okungalunganga ngokwesaba izigebengu ukuthi uyathi ubhizi phandle upheka bona bengena betshontsha endlini osokudalela ukuthi sidle izinto eziqanda.
Uzulu ongatholi iholo eliphezulu uthi akula ukuthiwa uyaphumelela kulesi simo esokuhamba kwamagetsi ngoba umthengisi ukhala ngokuqonga kwentengo yokuyawoda impahla ayithengisayo okumenza laye acine ekhweza. Uzulu laye uthi akulula ukuthi bathole imali ngoba intengo yempahla lokudla ikhwela nsuku zonke okungaphezu kweholo labo lenzuzo yomsebenzi abayabe bephila ngawo. Okukhulu okukhalelwa ngabaningi ngalezi zikhathi zobunzima wokusilela kwamandla kagetsi yikuthi abekampani kagetsi abezesa kumele belandele i-timetable yabo abayikhiphileyo ukuze labo bahlale bezilungiselele bahlele ukuthi lapho engekho bathathe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders liqhubeka lisadalala kumidlalo yePremier Soccer League nangu selifikise imidlalo isishiyagalombili lingazange elinqobe. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders libe ngujikelo bhanqa leqembu leRentals ngensonto kungela qembu eleni elisekulitshayela emambuleni okuyimpumela elitshiye lihleze endaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo le miklomelo emihlanu. Ekhuluma lentathela izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wangensonto umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe yakalayo ingcazelo yokuba kungani abafana bakhe besehluleka ukunqoba loba nje bedlala ibhola elinathisa amanzi. Iqembu leHighlanders libe ngujikelo bhanqa emidlalweni emihlanu lanqotshwa kwemithathu kwimidlalo eyithoba minembili yesidlalo lonyaka kusigaba seCasilaka Premier Soccer League. Emidlalweni walo wangensonto likhulelele iRentals imini yonke kodwa lehluleka ukulitshayela emambuleni okuyo imbangela enkulu yokuzithwa lihlezi emsileni wengalane njengoba selihlohle kabili kuphela kwimidlalo yeligi ikanti lona lahlohlwa amagoli yayithoba minembili. Aphezu kwengalane yemiklomelo okuhlezi iqembu leCapes United lona le miklomelo lithumi lathoba munomunye njalo elinqobele Mushwane Stars trega tuninsonto endaweni yesibili kuleqembu leChicken Inn elimiklomelo lithumi lathoba mnembili njalo elichayela chapungu ngetrega nyanginsonto. Iqembu leFC Platinum lihleza endaweni yesithathu elimiklomelo lithumi lesikhombisa ngemva kokunqoba iqembu leZPC Kariba ngetukanya kuthi endaweni yesine kuleqembu leChapungu elimiklomelo lithumi lesithupha. Emsileni kuhleza iqembu leBulawayo Chiefs lona elenelise ukunqoba kwakuqala lonyaka ngemva kokuba lichayela Dynamos ngetukanya njalo elimiklomelo emine kuthi phezu kwalo iqembu leHighlanders lisendaweni yesibili nxa usuka phansi lemiklomelo yemihlanu. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kuleqembu leMshwane Stars lona lemiklomelo yemihlanu kuthi iqembu elihleza endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleyada lemiklomelo yesithupha njalo elibe ngujikelo bhanqa 1-1 leqembu leNkezi Platinum. Ngimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Kwanele emthwakazi omuhle kayihlukane likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.